Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMpandula 2022 ngokuphisdobe. Endabeni zethu namhlanje.
Umnanga kuzwile into yokuqala obele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalithi usube kwazi ukuthi khona sebezwe
abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York izolo bathi ukhanya ngani uzwile izigalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani, asikho ukukhalela ama-sanctions na?
Bayakusola lokhu abakubandla le-ZANU PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa kumbe zizagalala umsebenzi. Salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ukuthi uzwile izikhalazo zabo. Kodwa bakusola kakhulu lokhu abakubandla le-ZANU PF. Bekuxokozela izolo eNew York kwelemelika ngesikhathi amalunga ebandla le-CCC etshengisela esola okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe eZimbabwe. Bathi wephula ilungelo loluntu njalo ubopha abaphikisayo mahlayana. Bakhala langokuthi ukhetho kumele lwenziwe ngemfanelo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakunhlanganiso ye-December 12 Movement labo batshengisele bechudoza okwenziwa ngabe CCC. Unumzana Tambulai Kwekwerere webandla le-CCC uthi
umnanga kuzwile into yokuqala okumele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalutho usube kwazi ukuthi khona sebezile sebebonile sebezama ukuthi bajike bona ilokuzeni inarrative yabo indaba ngokutsho kwabo siphumelele.
Ugwekwerere uphinde wathi
indaba ebesingayo kakhulu ibiyindaba yokhetho besingatsheli yena besizama ukuthi sitshele umhlaba wonke sazise umhlaba wonke ngendaba yokhetho ukuthi khona sifuna ukhetho olunjani eZimbabwe, sifuna ukhetho olusegcekeni, ukhetho oluqondileyo, ukhetho olungaseze luyenza ukuthi khona nxa luphela laphana sovuka indaba ezihlala zivuka zokuthi khona hayi wena wehlulekile yini indaba yakuqala ebesingayo yona leyo and besingatsheli yena ngoba yena simhlala simtshela uMnangagwa uyakwazi ukuthi vele sikhuluma ngani besifuna ukuthi ilizwe lonke umhlaba wonke wazi ukuthi khona singayiphi indaba kwendabeni zokhetho. Okwesibili besinendaba yelukhuzeni yokuhlukuluzwa lokubotshwa kwabantu eZimbabwe khona manje sikhuluma uJob Skhala usentolongweni usithole usentolongweni abanye abangu-15 basentolongweni enyakusimi bonke abantu abaselokhuzeni abaseZimbabwe abasezikhundleni zokuba yinkokheli ze-CCC akula ongelacala okumele ayebuyela ngalo emadaleni. So yizinto ezizama ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi khona hayi kule ndaba la kule nkinga eZimbabwe indaba zokuhlukuluzwa lokunindezelwa kwabantu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uyakusekela lokhu.
Abantu abatshengiselayo baqondile kakhulu ngoba kube lethemba elikhulu kakhulu uMnangagwa alibumbileyo eZimbabwe ngesikhathi ethatha kumgadi ukuthi ufuna ukwenza izinto ngendlela bekungeke kube lama demonstration wala ngabe wenze ngendlela ababethethe ngaba abantu bamncedisa sebesuka lapha abantu usephendukile useye. So ke abantu balala ilungelo njengoba kuvinjwa eZimbabwe abantu batshengisele ba right ke batshengisele bese emazweni khona ngale bahambise i-message yokuthi izinto kazenziwe ngendlela eqondileyo. So ke sibona kuyinto eqondileyo ukuthi bamkhuthaze ukuthi yenze izithembiso ngendlela athembisa ngayo.
Kodwa abakubandla lezanu PF bakusola lokhu besithi akulunganga ngoba batshengisela ukuba bachothoza ele Zimbabwe ongela ngqondo. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo.
Batshengisela sikhuluma kanje. Abayalelwa muntu ukuthi bakwenze konke khonokho. Kodwa umbuzo osukhona ngokuthi uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani. Asikho ukukhalela ama-sanctions na. Ukuthi ubukhokheli bethu obukhona kathesi kubonakale nje ubukhokheli obungaqondanga. Ayisikho ukudinga ukuthi kube lokunezijeziso zeninotho yini ekubukhokheli bethu. Okuyinto ezabulala ilizwe, okuyinto ezaphambanisa even abantwana esibakhandileyo ukuthi baphile kakahle. Ezinye izinto yebo yesingazenza. Ambona ukuthi uma bethe bacela bona bana batshengisela bekhona bhakwela kithi eZimbabwe, bangayaliswa uma bethe balandela imithetho ekhona. Eyinto ofanele lapha sinanzelele ikuthi iZANU PF ayisile bopha abantu.
Unkosikazi Sekayi Nzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafekthali uthi umnankagwa wenza imihlangano eminingi labosomabhizimusi eMelika ukwenzela ukuba beyetshala imali yabo eZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi
iZimbabwe is open for business. Isincedisile kakhulu ngoba kube lo tshintsho investment elebilethwa ngabantu abavela ngaphandle, especially emhlweni noma-China, even la ku-Western Bloc, la lokuze labo-Russia. Wonke ama-countries analo amaningi abuyile sibili azozama ukuthi ayinveste eZimbabwe lokuze naleyane Zimbabwe is open for business. iZimbabwe vele is open for business njengoba umongameli eZimbabwe sicho okade kungekho khona izolo. Kodwa okunye kwakhona kubangelwa ngama-sanctions. U-president ingoma yakhe enkulu eyikuthi abantu abasuse ama-sanctions eZimbabwe ukuze izizwe leZimbabwe liphile, abantu beZimbabwe bengabaleki beziphiphela kwamanye amazwe.
UGawule uphinde wathi
umumo womhlaba njengoba ubona umi mazonzo unje, izinto zikhwele zakhuphuka, asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima. Yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelele nomzima, sikhangela lezi zinto ezikubo Russia, ukuthi iRussia labo-Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hatshi indlela leyi eyalabadoda eNATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo kakhulu. So umnankagwa ulakho kuningi kakhulu isiphuma phakathi kwe-corona nale esiphuma kiyo. Ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Baningi kakhulu abantu abathi umnankagwa uchitha isikhathi ngoba balutshwani osomabhizimusi abadabuka emazweni asentshonalanga abangatshala imali yabo eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zithi zizimisele ukukhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engahluleka ukukhuphula iholo lazo. Umnumzana Neva Nyahunzi omele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMatholeni North uthi okwamanje bahola imali eyangisayo.
Besimelele sibili ukuthi yena bazasinika at least okuncane, but sabona ukuthi kwena nge-payday kwakungekalutho. Iholo zenu these days ukhanya ngani hayi asisakhoni njengababalisi. So esekuvumelane ukuthi khona mhlaka 26 nxa i-government ingakayenzeli ukuthi by mhlaka 26 kumele abantu bazihlalele endlini. Simelele ukuthi khona u-employer wethu at least azame ukuyenza something, because imali esiyizuzayo kathesi vele ayisakhwani, akula lutho. Asingeke sikhwanise ukuthi khona si-report for duty for mhlaka 26 siya phambili. So simelele ukuthi khona sibone ukuthi khona kuzaba ne-reaction yini kumbe akula lutho. Ebe sihlangane njengabasebenzi behulumende ama-organizations atshiyeneyo.
Singathi libona zani uhulumende uzalinika yini imali njalo lifuna ukuthi umbalisi kumbe isebenzi sola imali encane sihole malini?
Thina ethu kukangeleka fethi ukuthi khona at least bangasinika imali kade siyizuza ngo-2018 around 540 years kumbe equivalent nge-black market rate, at least ngaba ngcono. because the case in Malaya Kabasinika, US, and Konako wants to rent the five, Kuno also rent the five years of the allowance. You know, I could be the case with Uganda if you harm. So, always it's a rent the five to go on at any time when I will keep a very close to 100 to the day. And then, there's way 100 years in Malaya. Around 50,000 RTGS and 50,000 RTGS level, which is a very high thing in Uto. And I can remember when I came to give them to the hotel, it is around 3,900, which is almost 4,000. So, China, if you have at least about 60%, about 40 kgs, already, it's 12,000 is going into the hotel. Unafagi cooking oil, unafagi nyama, konapo, unafagi chevo, it's very absurd.
Unumzana Neva Nyawuzi umele IPTUZ esabelweni Cemetery North sixoxe laye esewange. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unumzana Sergei Lavrov ophethe uhlangothi lukahulumende ulubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abazi abakhulumayo abathi leRussia lenza ubujabha kwele Ukraine usekuqhutshwa ukhetho lwe-referendum ezabelweni ezigoqela iDonetsk. Bayavotwa kwamanje ezabelweni lezi ezidludunwa ngeleRussia, kubika abezindaba abe-Reuters. Abantu abaningi batshengisele kwele Angola emgwaqweni izolo besola indlela owaqhutshwa ngayo ukhetho libandla elibusayo ele-People's Movement for the Liberation of Angola elanqoba kukhetho lolu. Kodwa bakubandla le-UNITA abathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Abakudala le-Senate kwele Melika abathi kumele kuvinjwe ukwenziwa ngumnumzana King Jong-un wakwele North Korea ololonga ngamandla izikhali ze-nuclear. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sikhuluma ngomgubho wenkosi uMzilikazi. Njengoba-ke siyawazi ukuthi usuku lokutshona kwenkosi solwajabulelwa ngabantu lwadlula, so-ke uya phambili pho kwenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolosi lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, siyakwamukela uhlelo Ngwenya.
Ngiyalibingelela babuDube abasakazi bonke kanye labalaleli bethu.
Ye, akusitshele ukuthi pho kwenziwani kuyo phambili la.
Bengingajabula ukuthi alube singabambana ngamandla, siyekele nje ukungaboni ngasolinye. Kodwa nxa sekusiza enkosini uMzilikazi nje, sithi nje sonke umbumbi wesizwe, sihlanganeni sakheni izinto ezizakwenza ukuthi kungaphinde futhi kukhohlakale ukuthi kwake kwaba nenkosi ebizwa kuthiwa nguMzilikazi. Njengoba nanamhlanje siyaziqhenya nje siyisizwe kungenxa yayo inkosi uMzilikazi. Bengingafisa-ke ukuthi njengoba ubonile bekukhona ngisho namatshitshi laphana, izintombi ezisesencane zikhuthazwe, kube labomama abazazikhuthaza ukuthi zizigcine zizintombi nto. Lokho futhi kuzabe kuncedisa lokutheni zivikeleke ezifeni lokuthi zithole abantwana zisesezincane okuzajika kube luhlupho kuzo. Kuthi la majaha futhi lawo futhi afundiseke ngendlela efanayo. Kukhuthazwe nje ukuthi silandele, ungananzelela amasiko nxa ngalandelwa ngendlela eyiyo. Kulokhu kuhambisana lokuphepha, ngoba ziningi izingozi amasiko asinceda ngakhona lapha okuthiwa lokhu akubanjwa. Ngoba kudala kokuvele kuthiwa kuthiwa into nje iyazila, xa usizwa igama lokuzila uvele ungabusayiphinta leyona. So kuhambisana namasiko. Ngingajabula-ke ukuthi ama-leaders wonke kwezamasiko labo bonke abathintekayo bebambane, into leyiqhubeke iye phambili. Nalaphana emhlahlandlela besifisa ukuthi ngabe kungaba lesakhiwo mhlawumbe esingaba yisakhiwo lesane sizokwenza ukuthi labafikayo noma singasekho emhlabeni babekwazi ukuthi kwakuwumuzwa wenkosi. Nxa kwenzeka labosomlando bethu benze ukuthi kwakhiwe izinto ezizobonisa ukuthi kwawona umuzwa wenkosi wawumi kanjani.
Isizwe isizwe sikamthokazi ngenkosi, so-ke kakabekwa pho nxa ingekho inkosi kugcinwa njani konke lokho?
Lapha ukhulume inkalakatha yendaba. Nxa usithi isizwe, kuvele kule sitho esithi isizwe yisizwe ngamasiko aso, isizwe yisizwe ngenkosi yakho, inkosi la inkosi ngabantu bayo. Luhlupho kakhulu lapho. Kodwa-ke besicela ukuthi-ke abathintekayo nxa sokusiza ebukhosini bazame ukuthi bananzelele ukuthi lento ayikhondanana namakhumalo kuphela ikhondane nesizwe sifuna ukuthi bame endaweni eyodwa babeke ecelele ukungavumelane baphume lento eyodwa ngoba isizwe sifuna iganda isizwe sifuna ukuthi sibe lomholi ozalandelwa yiso sonke isizwe
yikho siyakwazi ukuthi
kuyabo kudala kudala ukuthi kube lokwehlukana esizwe
yes siyakwazi ukuthi ubukhozi vele buyabangwa so nxa kunjalo okujowe lapha ukuthi kumele kulungiswe
kumele kulungiswe ngempela ngoba uzananzelela ukuthi amantungwa yiwona asinika inkosi kunamhlanje nje nxa bona sebevuka sebesibekela phana sebejika futhi sebesima ngonyawo lolodwa kudala lokho okuthiwa ngesilungu i-confusion ngakho ke abazama ukuthi lokho sesikwenzile singasabuyela emuva sambe nje phambili
ye lapho ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sibonge kakhulu ungajinela kusasa baba Ngwenya
siyabonga baba Mbuso
abadala
abathandwa
haya utshela bathi
ye sike sizwe ezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele isihloko sendaba esokuba kambe abantu bangahamba isibanga esingakanani nxa bethandana bengakachathi lapha ngikhangele abatsha ukuthi nxa usese ngumuntu omutsha lisalungiselela ukuba lichade lingahamba isibanga esingakanani ekuthandeni kwenu asibaleni kuDaniel ichapter ka1 iverse ka8 ithi yona kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini ayelinatha ngakho ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi siyananzelela ukuthi iba khona imibuzo eminingi ebantwini abatsha abanye bebuza ukuba kambe singaya emacansini na nxa singatshati yonke le mbuzo iqakathekile ukuthi bekhona ngoba iyasinceda ukuthi abantu bazithibe njalo bacabange ngokujulileyo into yokuqala okumele ibe yiyo esikhokhelayo ilizwi lenkosi uPaul nxa ekhuluma kuTimothy uthi yena nxa ukhangela abadala loba bengasobazali bakho bathathe ngokuba nguyihlo lonyoko nxa ukhangele abesifazana abancane kulawe kumbe abalingana lawe bathathe ngokuthi ngodade wenu siyakwazi ukuthi umuntu angacabanga ukuthi nxa sengiphakathi kokudlelwane bokuthi ngithandana lomunye umuntu silungisele ukuchada kwehlukene lokuthi ngidlelana njani labantu abangabafowethu kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapha liyasinika umlayo nxa likhangelana line elithandanayo lingatshati kumele likhangelane ngendlela ehlambulukileyo ngendlela engalankanuko phakathi kwazo ngendlela elobungcwele phakathi so ngakho umbuzo lo kumele sizibuze ukuthi yonke into ofuna ukuyenza nxa lithandana lingatshati ilokuhlambuluka na ilobungcwele na phakathi kwayo iyaphakamisa ilizwi lenkosi kumbe lithiya selise phakathi kwehlazo ngakho abantu abatsha abaningi siyakwazi babethisakala imizimba ngenkanuko lokunye kodwa ilizwi kankulunkulu lithi kumele uzithibe ukhangele lo oyabe uthandana laye njengodadewenu kumbe njengomfowenu okwesibili ilizwi kankulunkulu lithi lona vele wona umtshado ungcwele kutsho ukuthi nxa kuyiwe emacansini uNkulunkulu wakubekela kube yinto eyenziwa emtshadweni ayisonto kumele yenziwe ngaphandle komtshado yikho sibona ukuthi yonke into le yenziwa ngaphandle komtshado kuba lo dubo undubo ezinenye sokusiba lo mntwana sokusiba lesisu abantu bengalungisanga kuhle izinto sasibone kuzothiwa naye kulo mntwana otholakele elahliwe umama kumbeke etoilet wabaleka ngomtshiye egodini ngomtshiye ngaphandle kwegedi lechurch kutsho ukuthi ngabantu ababe sebenze ezinye izinto ongamelanga bazenze isikhathi singafiki ibhayibheli lithi yonke into lesikhathi sayo kulesikhathi sokutshata kulesikhathi sonesi sokuba lithandane lingatshati lezinto ezenziwa ngaphandle komtshato lezinto okumele zenziwe phakathi komtshato. UNkulunkulu lenhloso ngomtshato ukuba umtshato ungcwele njalo umtshato kumele uhlonitshwe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu kuba basize. Nkulunkulu wami, ilizwi lakho liqondise, ilizwi lakho libe yilo eliba isibane esibakhanyiselayo kulabo abasafuna ukutshata bethandana. Bancede Nkulunkulu wami babasigcine beze bethatha umtshato ongcwele oyisibusiso kumuli, oyisimusiso ezigabeni zonke lasebandleni lakho. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathini lokusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanjo sedulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Nansi impumelelo yemidlalo yenguqu esigaba seCastlelaka Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leDynamos linqotshwe nge-1 kanyanga leNgezi Platinum Stars, kuthi iqembu leBulawayo Chiefs litshayele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga, ikanti iqembu leTriangle United linqobele Herentals nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe elisendaweni yesithathu kumncintiswano we-ICC T20 World Cup Qualifier ngemva kokunqoba elikwenze eThailand ngamaruns ayisikhombisa namhla emini. Iqembu leZimbabwe libe lamaruns angu-118 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha, kuthi eleThailand lona lenelise ukubuthelela amaruns angu-111 lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Kusenjalo uSydney Green owayengumdlali wenqindi okwamanje osengumqeqeshi womdlalo lo uzama ukulolonga abashazi eziwayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona kokuBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngakalisi boxing ngile, I think 11. Dala labafana sibonga udlala. Ngasejourney army. Manje, ngasejourney army abangani bami batshele omkhulu weLuwela Barracks. Uthi kulo tshomi osebrade kuthiwa nguGreen bathi mbise la bangitata bangihambise eLuwela Barracks aqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengaphunga ukudlala lam and babe this ama rugby player ama giant amakhiwo ngibatrying one not even a minute about 10 of them is one after the other but try.
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional but you can take the professor Ringo Starr.
Yeah.
All kid power in them. I should train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Solo fight, Michael Papala, kid power, I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba se-heavyweight elizweni, uThamsa Ngqadube.
Tam yangazi, yes. UThamo wabuya funa ama-tips, futhi ngimtshele. Manje wabuya, wathi ebuya, kanti ubuya efuna ukuthi isparring nam. Manje ngathi kahle ngifundise umfana i-boxing, you know. Ngamfundisa boxing.
Intatheli zindaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake badlala umdlalo wenqindi bephenduka kuwo bephatheka kunhlelo zokuvuselela.
Kuhle ukubona abadlali bomdlalo wezenqindi abakudala abama-1980 abanjengabo Sydney Green bephenduka sebengabalolonga abafana abancane beqhuba phambili imbali yeqembe lalilodumo okwakuthiwa Young Arts elaprojisa abadlali abanengi abayibo ababe uphethe umdlalo kusigaba semathebhelele ngama-1980s. Uselabafana abambalwa walaba esingathi ngabazukulu ngabesikharadini. Kuhle ukubona umdlalo kungasiwo wabansundu kuphela kodwa kuleminye imihlobo kaqube phambili ngo-1980. ngomsebenzi wakho muhle.
Iqembu le Young Arts Boxing Academy belingelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano wenqindi yophutshelwe kobulawayo ngomgqibelo obubizwa ngokuthi yiNational Boxing Championship. Umzukulu kaGreen uJaden Joseph ngomunye wabadlali obekumele laye adlale, kodwa lo obekumele adlale laye wesabile ukungena enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Ngibingeleli kini nonke balalela bahle. Sakazwana omuhle lo bulisa ngqobile ngokwamthimkhulu. Ngiphuma lapha enyatshe emngcolweni wenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami support esuka kunina, ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi linginikeze usupport. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ungaya laphana nakufacebook uthi uguluva wesintu music, uyangithola naku-instagram nakho ngathi uguluva wesintu music uyangithola, uye naku-youtube futhi uyangithola, futhi nakhona uyangithola ngoqhubile wakwamthimkhulu. Bengicela nami bafowethu nanibodade kini nonke nje, bengicela i-support ukuthi nami ningisupport, ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu jaha lekhaya, sikufisela inhlanhla khonapho ke ngoguluva wesintu. Singagqiba uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York kwelamelika izolo bathi kukhanya ngani uzwile izikhalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bayakusola kakhulu lokhu okwenziwe libandla le-CCC, abalandeli bebandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa emigwaqweni kumbe zikhalale imisebenzi nxa iholo labo lingakhutshulwanga nguhulumende weZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesang, umthembu Sithemba, uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.